So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani izulu kandaba olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 22 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zelokithi lelobhengula kobulawayo bezithe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula uhlupho lwabantu abahlome ngenkemba abagqekeza izindlu, abanye babo ababikwa babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube oyibandla le-CCC.
Besibuzwa kwezindawo ezinjengabo Gwanda lakubo Gweru, lapho abantu okuba labo amajekeja khona, kodwa kathi sesinanzela ukuthi nalabo abantu sebengena futhi edolobheni lakobulawayo.
Umthethwandaba wele South Africa uzathetha udaba lokuphikisa isinqumo sikahulumende weSouth Africa esokumisa ukusebenza kwama-permit aphiwa izizalwane zeZimbabwe, iZimbabwean Exemption Permit.
Kudingeka amacebo amanye amatsha kulala abasebenzisayo, ngoba la akasebenzi, kasoze asebenze noma nini, noma bengaphi 100 years elandelayo kasoze bayilungise indaba yedola leZimbabwe.
Idola leZimbabwe liqhubeka lisehla isisindo nxa liqathaniswa lele Melika emkambo wensitha kanye lasemkambo kahulumende oyi-foreign exchange auction.
Nabantu abathenga izindlu, abanye balezi mota khonapha, abanye njalo balabantwana, abantwana bangakwaziwe ekhaya. Kusho ukuthi lokho kuyihlukumeza amalungelo alabo bantu.
Idale leCongress eleMelika izolo liqale ukulalela abafakazi kudaba lokuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump wazama ukugenqula impumela yokhetho ngozibandlela womnyaka ka-2021. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zelokishi lelobhengula kobulawayo bezithe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula uhlupho lwabantu abahlome ngenkemba abagqekeza izindlu, njalo abanye babo bebikwa babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube, umlandeli webandla le-CCC kumaviki amabili adluleyo. Umhlangano lo ubuholwa lugatsha lomanyano weZimbabwe Christian Alliance olokulondoloza ukuthula olwe-Local Peace Committee, njalo abanye abaphatheke kuwo ngamapholisa kanye labe-Neighborhood Watch Committee. Ukuze sizwe okuhlafunwe umhlangano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Sibanda.
Lo mhlangano wanamhlanje ubulungiswe yiLocal Peace Committee lobhengula, behlangane lezakhamizi zelobhengula ngaphansi kweBupra. Ngakho lathi besinxusiwe ukwenzela ukuthi njengabafundisi sibaxhase. Njalo ke li-Local Peace Committee elobhengula yabunjwa yithi abafundisi ngaphansi kwe-Christian Alliance, njalo ngaphansi kwenhlanganiso zamabandla esithi thina i-Church's Convergence on Conflict and Peace. Udabo belukhona bebekhangela abantu isehlakalo esesenzakele ukuthi kulabantu kulomuntu osebulewe ngenxa yala abantu abalama-matches, lokuthi njalo abantu bayagqekezelwa ezindlini, bayathathelwa impahla, izakhamizi nje sezihlala zethukile ngenxa yezehlakalo lezi. Bekulamapholisa, abe-communitizing, labe-public relations, labe-chaplaincy, ade bekhona labo ukuzoxhasa lumhlangano. Njalo bekule mbuzo ukuthi amapholisa lezakhamizi bangasebenzelana njani ukuvikela ukuthi kungabi le inye futhi ingozi ezayenzakala, besebenzelana nabafundisi lama-Local Peace Committees akhona. Ngakho thina sinanzelela ukuqhakatheka kokubunjwa kwama-Local Peace Committee, ngoba abe sencedisa ukuthi axakulule nxa kule ngxabano, njalo akwanise ukuncedisa izakhamizi lamapholisa ukuthi basebenze kakahle bebonke. Bekukhona abantu abaningi kulumhlangano, njalo izakhamizi bezikhangele ayikhona ukuthi besethe sicala komunye umuntu kodwa bebekhangela ukuthi kambe singathola njani impendulo engasinceda. Sinanzelela ukuthi into ecinisa siba mqoka yule ama neighborhood watch committee. Thina njenge Christian Alliance sithe sizancedisa njalo ukuthi bethole izembatho eziyabe zincedisa ukuthi kukhanye ukuthi lo neighborhood watch committee kasotsotsi kumbe kasosigebenga. Njalo ke le ndaba le eyama suggesting boxes iqakathekile ukuthi kufakwe ke amabhokisi ukuthi umuntu ayephosela imbono nxa kumbe kule tip off kumbe kulokunye ayephosela khonapho engesabi ukuthi uzabonwa ngabanye abantu. Njalo kukhuthaziwe abantu ukuthi bebe ngabomakhelwane bekwanise ukuthi nxa bebone isehlakalo kumbe umuntu okhane ngani uyawona bakwanise ukugijima bereport abancedisane beyizakhamizi.
Izehlakalo zabantu laba abahlome ngalezi zikhali zamamashets ziningi yini edolobheni lakoBulawayo kumbe zimbalo?
Sinanzelela ukuthi imihlangano enje iqakathekile ukuthi yenzakale ezigabeni zonke ngoba laba amatsotsa sihambe thwela amabhemba kukhangani sebechela lakhonapha edolobheni lakoBulawayo. Besikuzwa kwezinye indawo ezinjengaboGwanda lakuboGweru lapho abantu okuba labo amajekeja khona. Kodwa kathesi sesinanzela ukuthi lalaba abantu sebengena after edolobheni lakoBulawayo. Ngakho kuyinto sokumele ukuthi isetshenzwe. Siyabonga ukuthi amapholisa akhanya asebambi labane igenga leyadi isebenzi senza konke lokho sibanjiwe. Ngakho siyakubonga lokhu kodwa kukhanya ngani hayi into ebisingani sifuna ukuqhela koBulawayo.
Alo ke ngumfundisi uSenis Banda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Idola leZimbabwe liqhubeka lisehla isisindo nxa liqathaniswa lelemelika emkhambo wensitha kanye lasemkhambo kahulumende oweForeign Exchange Auction. Ngeviki edluleyo idola lemelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amathathu alamachumi phose amane 338 Zimbabwe dollars kodwa iReserve Bank of Zimbabwe yazise izolo ukuthi idola lemelika selizathengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amathathu alamachumi amahlanu lambili 352 Zimbabwe dollars. Emkambo wensitha idola lemelika lithengwa ngamadola aphakathi kwangamakhulu amahlanu kusiya kumadola angamakhulu ayisikhombisa i500 Zimbabwe dollars le 700 Zimbabwe dollars. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana eFidlela Ncube.
Kuyacaca kakhulu ukuthi idola leZimbabwe lizaqhubeka liphephuka lingabi yilutho ngokuya kwesikhathi ligcine lingathengi lutho njengalokho sikubona. Okuyinto ezakwenza ukuthi abantu abaningi bayetoyitoya balwele ukuthi babhadalwe ngemali engasiwe yaseZimbabwe. Uhulumende kalandlela yokuvimbela ukuphephuka kwedola laseZimbabwe. Liyaphephuka nje liyaze ligcine lingasasebenzi njengalokho sakubona emuva. Ngakho ke kudingeka amacebo amanye amatsha kulalaba asebenzisayo ngoba la akasebenzi kasoze asebenze noma nini noma bengaphiwe 100 years elandelayo kasoze bayilungise indaba yedola leZimbabwe. Alila mandla ngokuba ezomnotho kazilunganga. Eze umnotho kazilunganga ngokuba kugcwele i-corruption lepolitiki yethu ingamanga kahle njalo. Ngakho ke kumele siqale kulokho okuthiwa ngama-root causes empandeni. Idola leZimbabwe yimbilaphi? Okwakwalo yimbilaphi? Ikulayela ukuthi kulenkinga kwenye indawo. Ungabona uvuka usiyakwelaphisa imbilaphi ulenkinga enkulu kakhulu. Lokho abakwenzayo bazama ukwelaphisa imbilaphi. Imbilaphi yakutshela ukuthi isilonda sikhona, dinga isilonda. Isilonda singatholakala konke kuyaqonda. Kulokwelaphisa imbilaphi njengalokhu besenza.
Ibhanga elikhulu lelizwe Ncube lithi selikhulumisane labapheka isinkwa bavumelana ukuthi baza kwehlisa intengo. Ubona lokho kusenzeka?
Ungavele ubone sekulelizwe lapho kuthiwa ibhanga elikhulu yileli selivuka lisiyaxoxisana labantu abapheka isinkwa ukuze isinkwa singaduli. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe liyadilika. akula ndlela yokuthi sinkwa sizavimbele ukuthi sikhwele ngendlela yokuthi ibhanga lesizwe likhulumisana labantu laba baphekisa inkwa nga babe belungisa okwesinkwa okunyeke impilo ayisizo sinkwa kuphela impupho ke ijukela ke okunyeke konke kuzadinga ukuthi kuhlalelwe phansi i-Reserve Bank iyabe isiyiyo phela ephethilizwe kakulungiswe izinto ngendlela efaneleyo hhayi ngalendlela abafuna ukulungisa ngayo.
Iyona intengo yezinto zonke nje iqhubeka ikhuphuka mahlayana yini kulezi nsuku kumbe sokulobubelo?
Intengo yezinto isikhwela kakhulu okwedlula lokho akade sikubona. Intengo yazo zonke lezi zinto ezidingwa ngabantu suku ngosuku esithi ngama basic commodities kuyakhwela. Akusathengeki abantu balala bengadlanga, akade belala akade besidla kathathu ngosuku sebesidla kabili kubekanye, abanye sibelala bengadlanga vele. Ngakho ke futhi kasikhangelela ukuthi izinto ziza kwehla kumbe ziza kuma ukukhwela ngendlela yokuthi idola lase Zimbabwe lokho liqhubeka lilahlekelwa ngamandla.
Alo ke ngumnumzana Efihlela Ncube owenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association iNakora ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwele South Africa iHelen Suzman Foundation ithi isibhalele emthethwandaba iphikisana lesinqumo sikahulumende wele South Africa esokumisa ukusebenza kwamapermit awaphiwa izizalwane zeZimbabwe, iZimbabwean Exemption Permit. Intatheli zindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso le ithi isinqumo sokumisa ukusebenza kwamapermit ezizalwane zeZimbabwe eziphose zifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili over 180,000 sathathwa ngendlela engayisiyo. Ithi ugatsha lwendaba zasekhaya lwamemezela lesinqumo kwelasixwayiso loba ukukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezilamapermit la. Umqondisi walenhlanganiso unkosikazi Nicole Fritz utshela bezindaba ukuthi kumiswa kokusebenza kwamapermit la ekupheleni komnyaka kuzabangela udubo olukhulu kusizalwane zeZimbabwe eziwasebenzisayo.
In fact, they will be put to this terrible choice that either they must remain in South Africa as undocumented workers.
Bazozithola sebesebenza bengela amaphepha becilibezelwe, kukanti abanye bazabuyela eZimbabwe yona leyo abayibalekelayo.
Zimbabwe, that is essentially unchanged from the country that they have fled more than a decade ago.
Inyathelo lenhlanganiso Helen Suzman Foundation selamukelwe kakhulu izizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Makotebe uthi kwabaningi South Africa bese kuyilo ikhaya labo kanye lendawo yokusiphilisa.
Minister of Home Affairs terminate ama-ZTP azange sa consulta ethina ezama-ZTP holders engathi konke kungahamba kahle, siyawadinga lawo ma-permits.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi kuvela kuqondanga ukuthi umuntu esehlele elizweni okweminyaka elithumi bese kuthiwa buyela kini.
Ngabantu abathenga izindlu, abanye balezi mota khonapha, abanye njalo balabantwana, abantwana bangakwaziyo ekhaya. Kusho ukuthi lokho kuyihlukumeza amalungelo alabo bantu.
Imizamo yokuthi ugatsha lwendaba zasekhaya luphawule ngalolu daba ibingakaphumeleli njengoba isikhulumeli sikampati Ntambo ugatsha lwendaba zasekhaya besingakaphendula imibuzo ethunyelwe izolo. Kodwa ke lolu gatsha lusanda kuthumela umbiko emphakathini lukhuthaza abalamaphemithi la ukuthi bafake izicelo zeminye imihlobo yamaphemithi isikhathi sozwelo singakapheli ngompalakaze. Umbathi Ntambo walolu gatsha umnumzana Aaron Mthwaledi usekutsho kaningi ukuthi lesi sinqumo sabo ngeke siguquke. Umelwe Zimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamazeribe uthi uhulumende weZimbabwe ayikho into angayenza ukuguqula isinqumo lesi.
Any country and every country throughout the world sets laws and regulations.
Yi South Africa ilelungelo eligcweleyo lokuzikhethela ukuthi ngubani efuna ukuthi ahlale kuleli lizwe nalowo esifuna ahambe.
Permit holders of the ZEP to apply for other permits that they may qualify for.
Amapermiti la aphiwe izalwane zeZimbabwe ngo-2010 ngesikhathi kungena abantu abaningi abebebalekela udlakela lwezombusazwe ngemva kokhetho luka-2008 kukanti abanye bebebalekela ukuntengantenga kwezomnotho. Melistulo 7, Johannesburg, South Africa, ngingothuso Khumalo.
Umongameli wele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usemise umsebenzi umsekeli wakhe umnumzana Saulos Chilima ngemva kophenyo oluveze ukuba uChilima engaba wafumbathiswa ngomunye osomabhizimusi othiwa nguZenet Satar. USata ubikwa wafumbisa uChilimo kunye leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa ezingadlula amachumi amahlanu lanye 54 ezigoqela lentathele zindaba ukuze uaphiwe imvumo yokuthengisela uhulumende kumbe amathenda. UChakwera uthi uthathe lesi sinqumo ngoba uphenyo olwenziweyo lugatsha lwezomthetho lwafumana uChilima elesandla kunkohlakalo le.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usesule umgoqo wecurfew wafakwa ngesikhathi sokuqala kobhubhane lweCOVID-19, kodwa uZulu uzakhuthazwa ukuthi aqhubeke egqoka amamaski njalo echelelana ngaso sonke isikhathi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izisebenzi zomngcele weBaitbridge zilenkohlakalo esabekayo. Kubikwa kuleziphathamandla ezisebenza emngceleni lo ezintathu ezicutshungulwa ngoba zile notho enkulu kakhulu engaziwayo ukuthi yavela ngaphi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Libukanjani endaweni zonke, kakhulu ke sifinyelele abasakazi beStudio 7. Siyalibonga kakhulu baStudio 7 basakazi, sifinyelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu. Libonga kakhulu u-18 nangakwa ala usebenzile esikhaleni sethu lokhu enihlaleni lami esigqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo-anti nabomkhulu uhlelo esasikhala ngalo lwezithupha ramadeti konke lokho uhulumende usecwekisile emnyango yama-ofisa-ke ukuthi abantu bathole lezo ncwadi. Asambeni ngokuningi siyekeleni ukuba besisithi thina uhulumende uyakampena, uhulumende mnenoma ekampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise izincwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu. Asambeni ngokuningi, akubhadalwa mali. Uhulumende ungathi uzamile ukuthi lolu hlelo lubuye egumeni lakho lapho kakhulu lama-15 bafowethu esingenazo iy'thupha lamabhedi. Mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokhu obekuzima kakhulu kini engingakwazi ngizawuqalaphi ngigcine kuphi, kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzela ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zeZimbabwe. Ukuthi sizamvotela noma sozezimvotele yena kanandaba lakho, yena uvule ukuthi sibe lezi ncwadi zethu. Asambeni ma-15 nonke nje wonke umuntu lapha eZimbabwe. Asambeni, kuzaba yinto ethelayo phela noma engabi ikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe uba mnangakho asozabuye ezokuthathela isithupha sakho, kodwa okusalayo zabule isithupha sakho. Siyabonga esandleni ngobuningi bafowethu be-ofisini siyelanda iy'ncwadi bakhaya khona ngapha ikhezi ikhezi malibhewula khona ngapho mabhewula hambani uhlelo lwezwa khona manje kungakabi lansuku ezingayo lungiselelani ukuthi lihambela kubokhanseli liyebuza ukuthi ngadingakalani ukhanseli alilungisele kathesi. Hambani bafowethu abogogo okhulumayo ngufamona lapha ufamona lo ngakungwenya lapha e-WhatsApp. Ngiyathanda ukuthi sonke sibonakale njengabantu beZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ma-Studio 7. Amen.
Sanibonani bantu be-Studio 7, ninjani? Ngiyaphila. uthulando okhulumayo wakandlela ukuqhamuka eflabhuzi flabhuzi phansi kwendunu sibase ngithi mina angeke ngikondise lapha kulomama lo ophikayo ukuthi unkomo wadayisa isizwe sikamthwakazi engathi yena unkomo kazange adayise isizwe sikamthwakazi ngoba abantu basebesifa ngeground mama iground iqale before iqale after uJoshua Nkomo efuna ukuhlangana nabantu basesishoneni omgabe ngoba even amangisi ambuza bese England ukuthi hawu Nkomo kanona wasufuna ukuhlangana nalomuntu lo thina sifuna ukubuyisela izwe the way izwe esalifica limi ngakhona sibuyisile ngendlela esafica ungakhona Nkomo wathina no ufuna ukubusa iZimbabwe ezihono ngoba bebemtshela umagradiator kodwa yena kazange aze ayivumele leyo nto le kuthi mase kunjalo baqala ukuthi benze njani baqala ukuthi betha bemthathele izikhali bemthathele izikhali basekuza iGugurahund wasesenza iunit government uyenze after eseyalile ukuthi sebemshaya ngeGugurahund unit government into yokugcineni le mama ofanele sikhulume ngayo kodwa into efanele sikhulume ngayo ukuthi unkomo walidayisa izwi wadayisa abantu basemathebeleleni ingakho lamhlanje siphilala impilo esiyiphilayo
nibone njani kanjalo basakazi bestudio 7 hayi siyaphila nathi siyaphila ngikhuluma noThulana kwendlela uqhamuka eflabhuzi esigabeni sakwasibasa kwamthwakazi ngithi mina hayi liyasididayo abantu bestudio 7 likwazi ukukhuluma ngendaba zocc mrp kati inerali kodwa nikwazi ukukhuluma ngerali selokhu nje likhuluma ngelokhu uzalo nge-cc kodwa uthi likhuluma ngendaba yokuthi mrp kati nerali yaba nabantu aba-1000 alukhulumi lokho so asazi ukuthi basazi noma lani liyabhadalwa yini khona lapho ku-studios ngo-cc lapho ukuthi likhulumto ze-cc kuphela sithi phambili ngomthwakazi edha liyakhuluma edha likhulumi sithi phambili ngemarapiti
sanibonani ku-studio 7 siyanibingelela nonke basakazi bethu abahle siyabonga indawo bakithi sisithola shisa ezingena zonke izinsuku ngeke ngizishoke igama mina ukuthi ngubani ngoba ngiyazi ukuthi kulela ilizwe akunakhululeko ngicela futhi kunabafowethu iningi labo abathanda ukukhuluma amaqiniso lana mangimamele bengahlali bezisho amagama ngoba iZANU-PF yabulala uzothi uma ufikile ngelinye ilanga lapha uthi ubone nje suthathwa ngabantu ongabazi ngoba nakho vele bethumba abantu njengenjwayelo so bakithi nami ngithi ake mphawule lapho lento kachuma nomngane wakhe lowugawula laba bantu yini kanti linelidla kuZANU-PF nokulibhizi lisapotana neZANU-PF liqamba manga khohlisa abantu chuma ndoda ikele ukukhohlisa abantu ayikho into eyenziwa eZANU-PF since lo ndoda wakho wangena lo ayikho into esakwayenza ubhizi uqamba manga uthi imigwaqo kuphi ngoba thina sibona lutho into nje uphela yaziwa eZANU-PF khuluma iqiniso ikubulala kwaphela ukubulala abantu nje abafuna ukulungisa umnotho olinina libhizi liyababulala ngeke ukukhohlisa abantu bakithi abantu bakhathele hawu yini kanti layala nje nelizwe yini bantu yini kodwa hayi siyahlupheka yini nje manje sigcwele amazweni esingawazi nokuthi kuphi libhizi yini hayi bafethwa ke niyeke ngicela ifundo le message nawo beyizwe bona umnankako la abahlupha abantu hayi sikhathele yiwo thina
mbingelele ku-studio 7 njani babasakazi hayi mina ngiyaphila sesiphilele nje mina ngifuna ukuthi kuJonathan Moyo ngicela ahlukane le CCC i-CCC asimdingi asilandaba laye loko kuthi ayila structure ayila ini hayi akufuni yena lokho akufuni yena ngicela ukuthi ubabungwenya uyibeke yacaca fake yacaca sibe lokuthi indawo zama-structures zihamba so lokho ukuthi lokhu zena uJonathan uzakhuluma okufunayo uzakhuluma ini uzasinika umbono hayi asifuni umbono wakhe thina ngoJonathan wavela wehluleka sasenza lo mgabe wavela wasilahlela ngaphandle thina abantu basemandebeleni yena lo mpoko betshelwa wayehamba etshela abantu ukuthi hey Gugurahund wayeyi-moment of madness vele wayengasinaki thina abantu basemandebeleni so hhayi akahlukane lathi vele asimdingi thina angazi lokuthi ukukhulumelana ukuthi ala strach ufuna utshela bani othe siyamdinga mba hlale khona ngalo lapho khona umbeni usekhinya umbeni ungabi engasitshela okokwenza nxa wafundela ukutshontsha hayi ukuthi akafundela ukuthi ahambe sitshele into udoda wakhe lowo sitshela wona lo wafundela ukutshontsha eZANU-PF le kabuyele kuZANU-PF kuphele lokho
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, idale le-Congress izolo liqale ukulalela ubufakazi kudaba lokuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump wazama ukugenqula impumela yokhetho ngozibandlela omnyaka ka-2021. Iziphathamandla zogatsha lokhetho esigabeni se-Georgia zifakaze ukuthi mpela uTrump wazibamba ngamandla ukuthi zigenqule ukhetho kodwa zala. Omunye umfakazi uAndrea Shea Moss lonina uRuby Freeman bagcina bebaleka emzini wabo ngoba sebehlukuluzwa ngabalandeli bakaTrump. Wayebatshele ukuthi abantu laba yibo abagenqula ukhetho. Ezinye njalo eziphathamandla zokhetho zaleli bandla elama-Republicans zikhangelelwe ukwethula ubufakazi kumalanga alandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Ngemva kokubona izigemegeme eziningi esisazibona njalo zisenzeka ezweni laseMelika, ilizwe laseMelika lilizwe elidinga noma elithi elifuna ukutshengisela uZulu kakhulu ukuthi basase lilizwe elile democracy njalo basase lilizwe elikwazi ukulandela umthetho. Kodwa ke kwaba lengxabangxoza enkulu kakhulu okungawukuthi nxa icala lika Donald Trump ukuthi kube yinto abangazange bayifaka ukuthi ayibuye lemthethweni yekhulunywa njalo ukuthi ayibuyele emthethweni ukuthi athonisiswe kule nto le ayayihlongozayo bekuzaba yinto ebekade izachiya kule denti enkulu kakhulu ngoba sazi ukuthi anything ehlanganyela ezopolitiki yinto eyabe eba eletha isithunzi elizweni noma yinto ediliza isithunzi elizweni okungawukuthi ukwenzela ukuthi iAmerica iqhubekele phambili lokuyipolisa isenza ipolicing role kwamanye amazwe kufanele ukuthi layo itshengisele ukuthi nxa kusonakala lakwelaleli ezweni labo bayenelisa yini ukuthi baziqondise izigwegwe noma bona okwabo bayakutshaya indiva befuna ukuthi bayenze baqondise abanye abantu kukanti bezehlulekala ukuthi baqondise yabo impilo. Kodwa ke lokhu kuyikuthonisisa uDonald Trump ngento ayenzayo njalo kuyindlela yokuthumela umlayezo othize kwabanye abantu ukuthi haji thina noma konakele kithi siyakwanisa ukuthi sikwenze njalo siyakwazi ukuthi simfake umuntu icala simdinge ukuthi ulecala noma akalacala ngendlela lela eqondileyo kusetshenziswa umthetho.
Ngokubona kwakho nxa kuyikuthi khona lokho okwenzakalayo kwakungenzakala kwamanye amazwe asithi thina kumbe eZimbabwe, ubona ungani sasingabona yini kusenzakala lokho esesikubona kusenzakala lapha kwelemelika?
Ngendlela engikubona ngayo njengoba sisazi ukuthi inkulumo le esiphezulu kwayo inkulumo elomgogodla omayelana ngezopolitiki, ngibona ngathi bekuyabe into efana nayo intsho laselizweni laseZimbabwe, bekuyabe into fana nayo ukuthi nxa ukuthi ikakhulukazi ukuthi uhulumeni umuntu obekade ephethe esikhundleni esephumile kube ukuthi wasezama ukuhlongoza ukuthi kube lomsindo ukwenzela ukuthi lo osethethe angangeni mahlayana noma kungabi lula for yena ukuthi angene noma mhlawumbe ukuthi akakhitshe lo osefanele ukuthi angene kodwa kunguye ovotelwe ngabantu ovotelwe ngabantu ukuthi angene. Ngibona ngathi bekuzabe into efana nayo ngoba lokhu kuyinto eyokutshengisela ukuthi ilizwe lelizwe lento ebizwa ukuthi rule of law. Njalo umthetho awukhethi ukuthi umuntu uzonde kangakanani, umthetho awukhethi ukuthi umuntu uyisiphatha imali ezingakanani, umthetho kuyafana ukuthi uqondiswe ngendlela efaneleyo. Nxa umuntu esephula umthetho kufanele ukuthi ahlangabezane lengalo yomthetho kungakhethelekile ukuthi ungubani. Kodwa ke elizweni lakithi leZimbabwe babugande uhlupho lwakhona nje ukuthi kusisikhathi ezinye izinto basuke bezishaya indiva sekusiya ngokuthi mhlambe baye bathi ukuthi nxa bebabhoda emuva noma emaofisini yabo nxa sebesiyahlangana bebodwa into leyi baye bathi nxa beyihlalela phansi bayikhuluma babe lesisombululo esinjani, lapho kugcineni ugcine sesibona khona ukuthi enye into nje icinisa iphelele emoyeni ingasandlondlobali noma ingasabonakali isiphetho sayo ngendlela efaneleyo. Njalo sekungenzeka futhi kwesinye isikhathi ukuthi omunye lo oyabe kuwukuthi ongenileyo nxa kuwukuthi ube lamagqubu amakhulu kakhulu abekade ewenziwa ngulo bekade ephethe kodwa osenguye osephandle, sekungacishe kwenzeke into efana lento esiyibona eSouth Africa, into kaZuma ukuthi lo oyabe unguye osephakathi usemethesa amacala njalo icala lakhe lingasakhulunywa ngendlela eqondileyo kungasakhangelwa umthetho, kungasakhangelwa ama-merits ecala, njalo kungasakhangelwa ukuthi ladale kanjani icala kodwa sokukhangelwa ukuthi bona bavele bazondala kungakanani.
Alo ke ngumnumzana Tifa Wachapi Pango Dube olandela izombusazwe wele Melika ebesiqoxa laye ecingweni esePilitane esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.